Nebandla thina e-MDC sisebenza sibambene le-alliance lokhu singena kuZulu emzini yabo sibakhuthaza ukuthi bahambe bayerejista. Udubo esihlangana nalo yikuthi iningi labantwana esihlangana nayo isekelontanga abaningi bakhona kabala ama-ID, isizathu singesokuthi iningi labo yibo esithi ngama-survivors e-Kukurawund. Njalo futhi wakhangela lama-aliens ngoba sonke siyazi ukuthi i-initial relays of Zimbabwe yikho kwakugcile khona ama-aliens abebelungisa iziboro. Labo nabo balodubo lokuthi kabanelisi ukuthi barejiste. Yibona udaba salohambisa emthethandaba, umthethandaba wathi kumele barejiste. Kodwa inkinga esesihlangana nayo ukuthi iveki ithi yona ifuna ukuthi babuye nama-birth certificate. So iningi labo isiphupha yibalazo ama-birth certificate amade kabalawo. So ngolunye udubo esesizama ukuthi engxe singabuyela njalo emthethandaba ukuthi lwesule leyo mfuno yokuthi babuye nama-birth certificate ngoba abazele bengenawo.
Ye, ngezinye indlela umthethwandaba unika isinqumo sokuthi labo bengabhalisela ukuvota awusacacanga ngokwayencwadi zokuzala.
Ehe, awusacacanga ngoba isukubone kathesi sesithi sesikhuthaze ama-aliens ukuthi bayerejista. Sesifika kuveke elisithi khona bona sebefunani sebefuna ama-birth certificates lanxa belezithupha ezibhalwe ema-aliens. So yiyo inkinga esesinayo ukuthi usutshe ukuthi khona bona laba abantu futhi asuze banelise ukuthi barejiste ukuvota. So sekuqakathekile ukuthi ngathi kumele sigijime futhi sibuyele kwamthethandaba ukuthi besule udubo lokuthi kufuneka ama-birth certificate ngoba abanye babo baphiwa izithupha zamezi wabo-1932 bathatha ngazi i-birth certificate nabazali bangikhona ngabasekho vile sebafuna.
Kube kuleminye imizamo ebesiyizwa ukuthi uhulumende uyancedisa ukuthi abantu bezuza ama-birth certificate njalo kulama-affidavit abhalwayo ukuthi laba abanye abalengxaki ezithile labo kube lula ukuthi bebhalise. Yonke imizamo liyayisebenza?
Yonke imizamo la uhulumende udiba ngokuthi wandise ukuthi aqambele uZulu amanga ngoba thina yithi esiku-ground loZulu. I-affidavit abayitshoyo yiyo esiyisebenzisela laba abangena i-proof of residence kulapho esebenza khona kuphela. Kodwa nxa uyi-alien i-affidavit kayisebenzi naleyo ngoba ikhona eveki nge-proof of residence. Esikufunayo thina yikuthi uhulumende yesule udaba lokuthi ama-aliens ababuye nama-birth certificate. Njalo uhulumende yesule imigoqo eyenza ukuthi abantwana abanabazali ababulawa nge-Kukurawund abangenazithupha kuthiwe kababuye lo mzali owayekhona laba abantwana bezalwa. Sifuna khonoku kwesule abantwana labo kuzenza ukuthi bayarejista kumele babe nesipha kabalazwe. Hambe shiwa ngosuku lanamuhla uzothi wamuntu le-37 years ngala birth certificate ngala fithupha umntanakhe kile amveleyo layekana.